Izikolo zivulwe namhla, abazali babafundi bekhonona ngokukhuphuka kwendleko zesikolo kanye lezinye impahla eziphathelana lokwesikolo. Umnumzana Sibongu Musa Dube olomntwana ofunda ihlala esikolo kumbe iboda uthi izikolo bezifuna kuhlawulwe abantwana bengakangeni emabhasini abathwalayo.
Bezifuna i-full payment of fees, bezifuna ama-receipt phambili kwenzela ukuthi bayenze phela i-clearance yomntwana, kwenzela ukuthi umntwana akwazi ukuthi angene ezimoteni zezikolo, particularly for ama-boarding schools. Isikolo kasicacisanga whether kuzaba lama-visiting loba kazi ukuba khona. Bazasazisa in due course, but ama fees abefunakala sebidi ngokugcweleyo the US dollar component lale ibhatalwa nge local currency.
Unkosikazi Judith Ndlovu uthi akula mali yokufundisa abantwana.
Anti challenge engibe layo ukuthi ama companies baphuzile to pay us. Now izikolo sezivula sokumele siyenze ama errands wonke ama lines ebank network. Izikolo vela zivuma ukuthi umntwana angene ngabhatalanga fees. Ngapha emsebenzini yabufuneka, ngapha ukumele uyenze wonke ama duties okumele owayenzelwe umntwana akwanise ukuhamba esikolo, lento zonke ezikwanileyo. Ngapha inflation ichayile, imali yangikhona ukuthi kwane konke vela ikwane.
Omunye njalo umzali umnumzana Nkosana Marimo uthi kukhanya engani abantwana bakhululekile kancane lonyaka uma kukhangelwa ubhubhane lwe-COVID-19.
Ingozi ekade sikhangelene layo ilethwa ngumkhuhlane we-COVID siyingani nganeno okusipha lathi ithemba ukuthi abantu bethu bavikelekile lanxa besiye ezikoleni. Kuyathabisa kakhulu ukuthi amalanga abazawafunda aseyanele, sengamalanga apheleleyo ngamahlanu, okutsho ukuthi sebezathola imfundo eyaneleyo. Hatshi lokho besokusenzakala ukuthi bebethola imfundo esilelayo. Njalo silethemba ukuthi ababalisi labo bonke abogatsha lwezemfundo baza kuzinikela ukwenzela ukuthi isizwe sethu siphumelele labantu bethu baphumelele.
Unkosikazi Nomvula Mpofu olabantwana abafunda koBulawayo uthi konke kukhanye kuqhutshwa kahle lonyaka.
Hayi, kwa this term izikolo zivulwa, hayi zivulwe kuhle, sibila zange sibe lodubo, and lesikolweni hayi labantwana zange babe lodubo. Ekhona nje kuphela ukuthi kulaba abazali esithe singakabhadali i-school fees besikhunjuza ukuthi please bhadalani ini i-school fees. Hayi, bazingele ukuthi sibili abantwana esikolweni kuli term. Akufana nda kwezinye indawo abathi baziqoshe ngelanga lakuqala kuthiwe buyelani abangabhadalanga, kodwa athesihayi bazingenele sibili kuthi.
Unobhala wogatsha lwezemfundo unkosikazi Dumisang Thabela ngenyanga ephelileyo wakhupha umbiko okhuthaza izikolo ikakhulu lezi ezilabafundi abahlala esikolo ukuba ziqhubeke zinanzelela indlela ezifakiweyo ezokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 kanye lomkhuhlane wohudo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.